umsebenzi uKanye West abe kufakwe eLouisiana. Kodwa uyabona ukuthi ungene vele yena engeniswa ngama-Republican wenza ukuthi ethathe la mavoti akaBiden abantu abamnyama kwi-state yeLouisiana. So u-strategy kwesto wakhona ngamakhahlela nje afakwayo abaningi bakhona abafakwanga laphana ukuthi kundevele bakwazi ukuba le chance. Bafuna ukuthathela amavoti nje ikakhulu kuma-Democrats. Bafuna ukuthathela uBiden amavoti athize. So ngesikhiwa thinki singathi kule strategy ekhona eyenzakalayo.
Kodwa siyasebenza yini i-strategy zenaso?
Sokusa ngama-voters ukuthi alolwazi olunganani duwe. Yimi ngokwami hayi ngeke kwasebenza. Ngoba nxa ngikhayela i-ballot vele ngihambe ku-ballot ngimazi into engiyamdinga ku-ballot. So but bakhona ingxa abanye kumbe abathanda ukukhanya West kakhulu abazali bembona bethi ah kodwa ngibhotele umuntu onjengoKanye West. Kodwa umuntu ovele ukwazi akufunayo empilweni ambone ungamphambanisa lokho.
Ye, Nkosikazi Ndlovu, ngena khonapho mama. Utsho ukuthi wena ngokubona kwakho ubona ngani bolaba basebengeni labanye bazakwenzani?
Ngilekele laphezu kwalapho okhulume khona ubaba ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bafunani and bayakwazi ukuthi uKanye West udingani. UKanye West udube ngokuthi yena lingananzela ukuthi wazama ukuthi akhampeyini ihambe khale. Lapha khale khona ekhampeyini North Carolina ne-South Carolina ubani upresident ozavotela uKanye West. And okuhle ukuthi abangane bakaKanye West abalaye music yabo bazamile ukuthi bamchaze abantu abamnyama ukuthi yena uyiplant nomuntu othengiwe ulande khona phana ukuthi ayencedisa iRepublican Party. Mina mfuna ukuthi ngikhulume enye into futhi ngama-voters e-America okumele sinanzelele kathesi. Kule age endala kulami engangomama wami ama-voters akhulileyo la ngabantu abadala. Yilabana abantu abakhula ukuthi ngikhaya nxa sasiyizaphu siyizaphu kumbe nxa sesasiyizanu siyizanu and bavota ngaleyo ndlela. But sesikhona thina abanye uyazama ukutshintsha umuntu omdala ukuthi ayikhangela wakhulu izanu but izanu is no longer kwi-Republican. I-Republican is no longer doesn't stand for your i-vote yabo. Ngikunika i-example yokuthi abantu ama-Republicans abaphuma ku-Trump, instance ama-evangelicals. Angizibazi bengabantu abavotela i-Republican Party. And i-Republican Party labantu be-church i-relationship yabo ne-pro-life. I am pro-life too, but I'm saying ukuthi nxa ngi-pro-life, why is your pro-life business for somebody ongakazalwa? Nxa esekhona emhlabeni esephilile ngumuntu uyanolonga pro-life. Uyavumela ukuvalela abantwana emakhejini. Uyavumela ukuthi umuntu angabulawa nje ukufa komuntu, umuntu uyafa mahlayana. So abantu they are changing.